haba chengisi labo zani kakhulu sibili namhlabona ama swimmers abangu2 mabona laba athletes abagijima ama 200 umakarao lo charamba wonke bachengisa ukuthi ukuthokoza sibili ngokulungiselela komdlalo yabo abanye abakabuya ba Steven Cox be training but abo la embabweni leyo namhlanje seya e athletes village babone bechengisa amadlabu zani sibili lokulungiselela abakwenzayo
kubona ngazani kuyatholakala abagolide yini kumbe ama silver kumbe ama bronze lawo akusitele
Oba kathesi ngithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya ama silver lama gold konke kuyabe kukahle njengokuthembise sakutshe ukuthi sizabuya siba recognizer nama incentives la esakhulumayo but okuqhakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisa ukukhupha their very best ikuyabe sibukhangelele nxa kuyi best yabo izabaniza sinika ama golide lama silver lama bronze siyabe sibonga lokho esakhulumayo but ngokukhuluma kwami yabona ukuthi bonke bazakwenza bazakugwanisa sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani but siyabasupporta ngalokho ababesinike khona
kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe ngasitshela ukuthi uthi uzabanikani khona akusitshele phela
hayi asomfihlo anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma iteam sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika $10,000 oyabe aphume unumber 2 siyamnika i-$7,500 oyabe unumber 3 simnike futhi $5,000 yasiyomfihlo sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi siyakwazi ukuthi imali kayikwananga but yithu esathi siZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle sizabanika lokho esikukhulumileyo njalo ababeyathola i-top 10 sakhuluma futhi ukuthi sabanika $2,500 from number 4 i-sliding scale up to number 10 laba bekufika ku-final so yikho esikukhangelela sakuthembisa that we siyakhangelela ukuthi xa bezeze njalo yalo sizayenza konokho esiyakukhuluma esakukhulumayo
yisiphi isithembiso sakho ebantwini bezimbabwe sivula amehlo phela sikhangele khona
isithembiso sami ngithi kasisupporteni team kasifocuse ngetim yama-athletes angu-7 esababusa ngapha le France lama officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise ukuthi babasekele bebanike ulwazi labalimeleyo bancediswe ukwenzela ukuthi bakhuphe konke lokho abanabo so yikho sabi isitim leyo ukwenzela ukuthi ama-athletes ethu asapotwe bazame ukuthi labo bakhompyuthe lalaba babebekhompyutha labo
ye kuleziphathamandla zikahulumendeni khona ngapha zisapota ezisekela khona
ye siyakwazi ukuthi u-VP la ubuyile lapha buya nje emeleli lizwe le-dignity lama-dignaries akhona besingababonisa lo sibili ku-function esasihambe khona